kwenziwanga sikhangelele ukuthi isidlalo la esinintisane layo kusasa ayilula ukudleka emzini wayo, but siyakubona ukuthi sokubalulekile ukuthi lathi siqalise ukuthola imiklomelo emithathu yokuwina, so sizalisa amandla wonke ukuthi siwathole kusasa wonke.
Lilabo yini abadlali abalimeleyo? Baphilile bonke elikhangelela ukuba nabadlali?
Bakhona abalimeleyo engabaqamba amagama, ngithi uNjabulo Ncube, Simbarashe Sithole, Gabriel Nyoni, u-Eric Mzingwa, u-Wetika Chingoza. Bonke laba abadlali abakho balimele.
Sikhangele indaba ezihlala ziphuma emaphepheni lapha, indaba zokungaziphathi kuhle kwabanye abadlali beqembu, lingathini ngalokho? Manyathelo bani eliwathathayo?
Lathi siyaqala ukuzwa ukuthi i-Ayilinda Sudu kabi liqembu elikhulu njalo lisekelwa nguZulu jikelele, umhlaba wonke lokho. So abakhona amahungahunga engathi ngama-rumors, but azahlale ngamahungahunga ama-rumors ngoba hayi thina okunye esikuzwayo phandle lapha hayi kakwenzakali. Umthetho ukhona ethimini, abafana babambeni siyasebenza nje. Abantu basuke babona ukuthi asinqobi amaviki lawa adlulile, bacabanga ukuthi kukhona okwenzakalayo, kodwa sithi kuyatholakala ebhoreni nje. Ubuzwa kunaye ukuthi kutholakale nje umnyaka ususiyaphila, yikho selisiza sokuthiwa ubanilobani kazwani lobani, ubanilobani kazwani lobani, kodwa hhayi akulaqiniso. Siyasebenza ukuthi siqalise ukunqoba, sisebenza sonke nje siliqembu.
Kuyini elingakuthembisa abalandeli beqembu?
Into engayitshela abantu ngamafitshane yokuthi siyakuzwisisa ukuthi kabathabanga ngendlela iqembu labo abalithandayo kangaka, lingenzi kuhle, alinqobi. Kodwa siphinde sithi njalo ukuthi umuthi yibo ukusekela kwabo besilandela nje kwindaweni jikelele ezithile esizidlalayo. Thina lathi siyabaledlabuzane njengalokhu abakwenzayo umdlalo wetovileni ngesonto ekuthikeni ngesecond half. Kwasikhalisa kakhulu thina njengabaqeqeshi lama-players esibona ngani kungahamba kusiya phambilini kunjalo, hhayi siyathembisa ukuthi sizaqalisa ukuguqula, siqalisa ukunqoba umdlalo wakusasa. Bakwethu basekeli bethu abahle, ngiyacela ukuthi lilandele ma imali zivuma, lisilandele kugcekele ecoliary, lisisapote, lisisekele. Kubalulekile, kuqakathekile ebafaneni, kuyavuselela abafana.